eqinisweni umumo omubi sethi ikhangelele ukuthi kuzaba zindlala ngenxa yokuswelakala kwezulu lokuthisa okukhulu. Sikhangelele ukuthi izulu iqalise ukuna ngo-October kuthi naso sifika lesi sikhathi abantu sebeqalise ukudobhadobha emasimini besila lapha lalaphana kunye lenkomo seziqalile ukusila ngoba zisile okumangalisayo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Amadamu kawaswela amanzi ekomile qha indawo yonke nje indlala ibhakile.
Isikhathi lesi kweminye iminyaka kuyaba kunjani okokuthi abantu basebedobha yini okunye okufana lamathanga lokunye okunjani?
Ye, ngalesi sikhathi vele indlala iyabe ingasabalwa emakhaya ngoba abantu basebedobha amakhomane sebeqalisa ukuqhinisa umumbu sebedobha indumba emakhaya emasimini lapha izitshebo bezuza ulude impida yendumba konke nje okuthiyeneyo. Kodwa kathesi komile qha kwezinye indawo abaphumanga ngisho lokuphuma ukuthi befake umfolo lalapho abaphuma khona sokuthile qhu. So akusela themba akuselani. January akwandanga ukuthi nxa izulu line ngendlela efaneleyo abantu bebelamba. So kunzima kakhulu sikhangele lowo mumo. Sikhangele futhi lokuthi abantu babenelisi ukuthi bayethenga leyo mpuphu efunakalayo nxa i-10kg yezitolo ithengwa ngentengo efika $100 kunzima ukuthi abantu bakwenelise khonokho. Umumbu e-GNP kabenelisi ukuthi bonke bawuthole ngendlela efaneleyo. Lalaba abadala bathi abaholiswayo nxa yakhiwa i-50kg ngenyanga mhlawumbe umuntu elemuli efika abantu abangu-8 bonke kakweneli lokho.
Manje baphila njani abantu?
Kunzima ukuthi utsho ukuthi abantu baphila njani ngoba eqinisweni abantu babulawa zindlala. Baphila khonokho ukuthi nje umuntu kahle aphele kanye. Esingakutsho ukuthi abenelisi ama-decent meals. Abantu bangahlala amalanga amathathu bengazi ukuthi badleni. Kunzima. Kuze kuthi labo-ke abalabantwana abangaphandle kwamazwe kubo Botswana, South Africa, laphesheya yiwo mhlawumbe abaphosa basinde ngoba bayenelisa ukuthi abantu babo bebaphathisele.